wala sabab shi ne Allah fa tsaro duk da tsaro ma police jangan jangan da su wannan afun kuci kwanjiwa abakuthandayo kodwa ngicabanga ukuthi lo ngwalo ngiselwanga ukuthi sikube nokuphikisana sibasa akona mhlawumbe ngono abantu bake bese abanye bese beya ku-7 sawura nomsebenzi ngabe siwenzile ukusiwelela sizabuya sisindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele emuva ngezinhlelo zethu
kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza
bathi bona bazama ukuthi njengoba upresident Ramaphosa bathandela abaningi abalandeli bakhe bajoyine kumnangagwa bazama ukuthi ngene umnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza lo mnangagwa
lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje oloku hlanyela izihlahla lokugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na
ye asohlela olumayo ngoba phela sikhangele ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluqakatheke kakhulu lokuthi silungise umoya elizenjalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu esa oluvele lwasungulwa ngu-president Ramaphosa
ube nenjongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli
umongameli ubengazange asilungise nayo lokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba le mpumela enhle kakhulu njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.